ama-Afrikanje ukudalwa kwethu sadalwa ngendlela yokuthi sikukhuluma okubuya sikukhuluma okubuhlungu ngalo sedlule osefile ngokunye lapho kukhona okwenza ukuthi kuqheliswe amanga afana nalawa nxa umuntu njengoba umgabe eselele laphana
kodwa njengoba bekhuluma kuhle kakhulu njalo ngaye kayisiyo mbali yakhe yini ezangena engwalweni yona leyo
hayi izophelela emangcwabeni iphelele emarabini iphelele embuthaneni enjengayona leyi umbuthano kade ukhona eqinisweni lamaqiniso imbali kamgabe ibhalwe emizimbeni yamazimbabwe alamanxeba ibhalwe emafusini ezimbabwe lapho kulama-mass graves khona okungcwatshwe khona abantu ibhalwe endlaleni yabantu basezimbabwe lekudilikeni komnotho lekudilikeni kombuso lebuhlungwini obukhona nxa ubheka ilizwe lezimbabwe ukhangela imigwaqo ukhangela izibhedlela ukhangela izikolo yiyo imbali kamgabe ebhaliweyo ibhalwe ekubuseni kukamnangagwa okokubulala abantu kudubula ababhikishayo abaprotestayo sokuphikisisa zokabili yimbali yakhe khona akulamanga akulanganekwane ezayitshintsha leyo mbali ngoba isemzimbeni nasemoyeni yabantu basezimbabwe
Umdeni wakhe uthi uzabekwa eHeroes Acre ngemva kwenyanga uthini ngalokho
okwenzakalayo baba ukuthi kulezi nkulumo ezenziwayo emsamo kulamajoyi afungelanayo lezifungo ezabotshwayo ngesikhathi umgabe ethathelwa umbuso ngodlame ngumnankagwa lamabutho la bethiwenga labomnumzane uValerio Spahn okwakumele kwenziwe ngemva kokumhluphulela umbuso kwakumele kube nenkulumo abantu abahlakaniphileyo benza njalo ngabethatha umbuso loba bewuthethe ngodlamo bayenza ama-amnesty benze le nkulumo banikeze ama-guarantee le nkuthazo yokuthi hayi silithathele kodwa soze silibulale lizahlala kahle ilizwe lani ngelenu sizosebenza lani ngesiphile lani ngokuthutha ubufitshane bomqondo lobuncane benhliziyo obabumnankagwa bagijimela intambo zombuso bathatha izihlalo bakhohlwa inkulumo enkulu okwakumele yenziwe